bathe befika ke amabutho lawana bethwele imbhobho ama AK-47. Ngaze ngazibuza ngathi kanti ngathwalelwa ama AK-47 sokuthen. Bangithole ngikhuluma lo somabhizimusi ekade mfuna ukuthi encedise izakhamizi lezana kade ngizijuthi bezisakha idamu ukuthi zithole amasamende. Ngibathengele amasamende, ngibathengele i-fuel le mota yokuthi khona iyethwala amatshe njalo iphinde iyethwala amanzi. Ngisakhuluma lo somabhizimusi lwana ngabona ke sengithiwa khona hamba ndoda hamba ngale emoteni. Ngihambe emoteni ngiqutshwa ngamasotsha kade lempopo. Ngisiyafika ngale ngithole kulo second lieutenant okade ekhona ethi kimi indaba uhamba lo muntu ongela mask. Beyilo sobhuko i-1 osuka kuleyo village lapho kade kulungiswa khona idam lona lelo. Ngase ngibatshela ukuthi hayi usobhuku besisonke emoden sibabili ngimsuse nje emzini wakhe. Kwathiwa asambi sokufuza ukuthi lihambe liyebhadala ifayini. Ngathi hayi ifayini siyabhadala, kodwa usobhuku umtshiye nini ngoba kula transport yokusuka eBinga usiye emanjolo kugcwele ama-roadblock indawo zonke, abantu abavunyelwe ukuhamba basebesiyekela-ke sasesihamba. Namhla nithe mvuka ekuseni ngavuka sentshelwa ukuthi ijoku yonke ibibhizi ikhuluma ngokuthi khona u-MP uhamba emobilayiza abantu ukuthi khona mhla ka-31 July kube le demo eBinga. Thina njengebandla mina ngakhethwa njengommeli weBinga North under EMDC Alliance. Njenge-MDC Alliance kayisithi esihamba sikhankasa ukuthi khona kube le demonstration le kamhla ka-31. Thina-ke singabe sivumelana labo abantu laba abathi kakube le demonstration yona leyo, kodwa ayisithi esihamba senza njalo. Njalo-ke mboneka test andthola kulama message abhodayo kuthiwa khona ngibhizi mobilize ama-youth. Anza-ke ngihlangane nama-youth, ngihlangana lezakhamuzi, ngihambisa indaba yami ye-development. Angila lutho engingabe ngingalwenza ngo-31. U-31 abantu bazazimobilayiza bodwa.
Wona umumo unjani khona ngapho eBinga?
Udubo lokutshengisela Chris iqiniso elikhona ngelokuthi abantu balethemba lokuthi khona anything okungabenza ukuthi kukhiphe izanu kuyabe kukuhle. Amawadi wonke engiwabhodileyo so far atshengisa ukuthi abantu bakhangelele ukuthi u-31 July kufuze eguqule uhulumende, ngoba abantu bathi bona sebediniwe ngohulumende lo, sebediniwe ngodubo oluphakathina kwabo. Amapholisa, ama-CIO, amasotsha ikakhulu laba abaphansi nxa bekhuluma lathi bathi madoda hayi vele siyalisekela qhubekelani phambili ngokukhipha lo mumo, yikho okukhona ku-ground ngalesi sikhathi.